siyabonga Chris lo Sandra siyalamukela Studio 7 ngolwesine mhla ka 20 kumbimbitho 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voaindebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Asikuthakazeleli lokho ngoba we are not small. As long as we are a party, we believe ukuthi sizinkunzi. Kube sokuba khona olunye uhluphe esulunanzelelayo ukuthi benza umumo ungani uthanda ukuthi kumele amaparty amabili eZimbabwe. Kukanti ke silamaparty ayedlula 20 parties.
Amabandla ezombusazwe amacha atshela umhlangano wokuhlaziya i-referendum lokhetho lwanyakenye ukuthi abezindaba labalondoloza ukuthula basekela amabandla abunjwa kudala.
Masikhayela imali le evela kufawo isiya yenkayo ukuthi incedise izakhamizi ukwenzela ukuthi zibe le sibaya ezinkulu. Sibona kuyimali ekahle kakhulu kodwa sifisa ukuthi ngabe bayancedisa abantu ukwakha amadibha lapho inkomo eziyabe zidibha khona lokwelatshwa inkomo.
Inhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba ekhangela ezokulima lokudla ye-Food and Agriculture Organization isungula isikhwama semali sokuphathisa ukufuywa kwenkomo. Umfanyana oleminyaka eyisithupha obikwa eqanjelwe ngumuntu ongaziwayo evela esikole emangweni webambathi ePlumtree ngolwesibili utholakale izolo esefile. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe amacha atshele umhlangano we-All Stakeholders Review Conference wokuhlaziya ukhetho lwe-referendum lokhetho ukuba abezindaba kanye labalondoloza ukuthula batshengise usekelo lwabo kumabandla abunjwa kudala ngesikhathi ukhetho lwanyakenye luqhutshwa. Lokhu bathi ngokunye kokubangele ukuthi la mabandla athole isiphatho esehlukeneyo okungalinganiswa kwamathuba ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Intathe ezindaba ethu Mavis Kamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangena lomhlangano owenzelwa eHarare International Conference Center oqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bavumelene ukuba usemkhulu umsebenzi wokwenza kube le nguquko kundlela abezindaba labalondoloza ukuthula kakhulukazi amapholisa baziphatha ngayo ngesikhathi sokhetho elizweni. Umnumzana Sambulelwe Chabangu obona ngezokuqhutshwa komsebenzi ebandleni le-People's Democratic Union uthi lanxa uncomeka umsebenzi owenziwe izintathelo zindaba ngesikhathi sokhetho lwe-referendum kuyasoleka ukwenza kwamankampani manye ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamhla ka-31 Ntulikazi nyakenye.
Asikuthakazeleli lokho ngoba we are not small. As long as we are a party, we believe ukuthi sizinkunzi. Kube sokuba khona olunye uhluphe esulunanzelelayo ukuthi benza umumo ungani uthanda ukuthi umele amaparty amabili eZimbabwe. Kukanti ke silamaparty ayedlula 20 parties.
Uchabanga uveze njalo ukuba bekusobala ma kukhangelwa indlela intathelo zindaba beziloba ngazo ukuba bezithatha uhlangothi zisebenzisa amagama angalunganga ukutshotshozela inzondano phakathi kwenkokheli labalandeli bamabandla ezombusazwe elizweni.
Ezinye zezinto eziqakathekileyo ukuthi njengabona zindaba kwazini ukuthi create i-platform e-even.
Enye yengcwethi efundisa ezokuthapha izindaba ekolijini le-National University of Science and Technology, NUST, uDr. Lotoni Igwa, uthi ziwuphethe ngendlela intathelo zindaba umsebenzi wazo lanxa beziphosisa lapha lalaphaya kungani bathatha icele kumabandla ezombusazwe. Ukusetshenziswa kwamagama angalunganga wokuthuka uyigwa uthi ngokunye obekutshotshozelwa ngezinye zentathelo zindaba ngesikhathi sokhetho.
Ngibona ngani intatheli zakithi zisa kusadingakali ukubana ukuthi baguqule indlela zokungafuni ukungathekisa okwabe kukhulunywe ngabantu bona laba abakuhlanganiso zombangazwe esingathi khona thina ngesilungu i-hate speech. Kungakho ke besifisa ukuthi intatheli zethu ngalazo nje ziyagcizelela leyo nhlonipho ukuthi imbono yabantu lanxa yebo yesehlukane ihlonipheke.
Ababona ngezokulondolozwa kokuthula elizweni abagoqela amapolisa ezetherapy labo bangenela umhlangano wokudinga indlela zokulungisisa inkinga ezihlanganwe lazo ngesikhathi sokhetho lwanyakenye kusukela ngesikhathi sereferendum lalapho kudingwa inkokheli zikahulumende. U-Senior Assistant Commissioner Lee Mchemwa utshelela umhlangano ukuba umsebenzi wamapolisa yikulondoloza ukuthula lokuvikela izizalwane zonke zelizwe kungakhathalekile ukuba ngezaliphi ibandla lanxa amanye amalunga ezombusazwe ebephikisana lakho. Kuvunyelenwe kulo mhlangano ogqitshwa kusasa ukuba lanxa bezindaba beqakathekile sikhathi sonke kakhulukazi ngesikhathi sokhetho bamele baphathe umsebenzi wabo ngendlela eyiyo batholise amabandla wonke amathuba afanayo kungathathwa hlangothi njalo behlukane lomkhuba wokutshotshozela inzondano phakathi kwenkokheli labalandeli amabandla ezombusazwe. Kuthi abezeki bona bakhuthazwe ukuba babotholisa abezindaba laba lonke ulwazi phezu kokwenzakalayo isikhathi sesekhona njalo basebenzelane labo kikho konke ukuze uZulu aluthole ulwazi phezu kokwenzakalayo isikhathi sonke kusukela ukhetho lolungiselelwa lalapho seluphelile. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba olukhangela izokulima olwe Food and Agriculture Organization solusungule isikhwama samadola semali engaphezu kwezigidi ezisishiyangalolunye zamadola i$9.1 million esokuphathisa ukufuywa kwenkomo eziqintini zenkayi lelubhane. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I$9.1 million le ikhangelelwe ukuphathisa abalimi abakuziqinti lezi ukwengeza inani lenkomo zabo, ukulungisa amadiba, ukwengeza inani lendawo zamanzi okunatha kanye lendawo zokugcina inkomo ezimelele ukuyathengiswa. Imali le iza ngesikhathi ilizwe lidinga ukuvuselela ukufuya kwenkomo obese kwehlile kulandela uhlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi kanye lendlala ebekhona kuminyaka esanda kudlula. Ngompalakazi nyakenye ifawo yethula isikhwama esifanayo ukuphathisa abafuya inkomo esigabeni seMathebeleland South. Ingcithi kwezokufuya inkomo kunhlanganiso le, umnumzana Basil Mugweni uthi isikhwama lesi sijonge ukuphathisa abalimi abadinga ukukhula ukuze abantu bakulumango benelise ukuphila ngezifuyo zabo njalo bathole ukudla okwaneleyo. Uthi bese kuvamile ukuthi abalimi babe ngabayanga lanxa befuyile ngoba bengazi ukuthi bangenza njani ukuthi lezi zifuyo zibaphilise hathi ukuthi bahlale bezivuka nje.
The project is based on four pillars: survival feed, supplementation of breeding stock, pen feeding of the animals that are no longer productive, the animal health. The fourth one is the water rehabilitation.
Induna emangweni welubhane uMabikwa ngithi yemukela imizamo yonke yokuvuselela ukufuywa kwenkomo ngoba abantu bakulindawo bangeke baphile ngokulima kuphela ngenxa yendawo abahlala kiyo elungele izifuyo kakhulu. Uthi isiqinti sakhe siswela kakhulu kuphathiswa ukulungiswa amadamu lendawo zamanzi okunatha ngoba lanxa izulu line kuhle lonyaka amadamu agcwele ichebechebe lodwa okutsho ukuthi kungachisa ebusika ayaphanga atshe.
The shortage yamanzi idemu esilalo lasilta. So lasilta kanjalo we don't have any ama machinery ukuthi sikhuphe inhlabathi lana so that uthi damlet lalo likhona kanjani likhona ukugcina amanzi for a period because we find ukuthi xa sokuyaphela umnyaka idamlet lebe lingasela amanzi amaningi.
Isakhamuzi senkayi umnumzana Johane Mkhwananzi uthi bavele kusukela kudala baphila ngenkomo ngoba umuzi waziwa ngesibaya sawo kodwa kulezi insuku izibaya zikhala ibhunga yezi ngenxa yendlala eyayikhona. Uthi bakhangelele ukuthi uhlelo lolu lubavuselele njalo bathole ulwazi ngendlela ezintsha zokufuya ezizenza inkomo zidlane uboya njengakudala.
Masikhangela imali le evela kufawo isiya enkayi ukuthi incedise ezakhamizi ukwenzela ukuthi zibe le sibaya ezinkulu. Sibona kuyimali ekahle kakhulu kodwa sifisa ukuthi ngabe bayancedisa abantu ukwakha amadibha lapho inkomo eziyabe zidibha khona lokwelapha inkomo ngoba kathi sihlutshwa umkhuhlane wenkomo.
Imali le ezasetshenziswa kuziqinti lezi yifawo ivela kunhlanganiso yamazwe e-Europe, i-European Union. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lamhla libumbe ikomiti yokuhlolisisa okwenzakala eCholocho leMaswingo duzane ledamu leThokwe Mkhosi lapho abantu abadilikelwa khona izindlu ngenxa yokuna kwezulu lesikhukhula ngenjongo yokubadingela usizo. Lokhu kwenzakala emhlanganweni oqhutshwe iziphathamandla ze-MDCT ezimela ingatsha zonke zikahulumende kuleli bandla, i-Shadow Cabinet kumbe i-Alternative Cabinet. Emhlanganweni lo oqhutshwa kabili ngenyanga kuphindwe kwacutshungulwa udaba lwenkohliso elizweni, ukucitshwa amahlayana kwamagetsi, ezemfundo kanye lezempilakahle. Ibandla leli liphinde lagcona abanye abaphathintambo bakahulumende abezanu-PF lisithi kabaphatheki ngemfanelo edalele ephalamende njalo kufanele bejeziswe. Ukuze sizwe okuningi lolu daba siqale ngokubuza umsekeli wesikhulumi saleli bandla umnumzana Joel Gabuza ngekomiti ebunjwe lamuhla.
Sithe sikhangela sabona ukuthi abantu belokhu bekhala ukuthi uhulumende uncede amsifakileyo alifiki ngendlela eyiyo. Ngathi kulokungathembeki kwizinto eziyabe zigcwelisa abantu sike sakuzwe nje konke konoko. So sithe thina hhayi kungangcono siyezibonela ngawethu amehlo ukuthi kambe ngabe kumi njani, okwenzela ukuthi nxa sizabe siloncedo ngakuyikuthi sifuna ukuthi sihlale phansi uhulumende sibonisane sibele information lokufakaza ukuqondile ukuthi kuyini okwenzakalayo sibili kuground. Nxa kulokuphambaniseka ukungethembi okwenzakalayo ekuncedeni elufikileyo sibe lo munye umbono njengoba si-alternative governments sizame ukuphusha ugovernment ukuthi yenze izinto ngefanele ngendlela eqondileyo. Ikomiti yakhonayo ngelezi lamalunga aphosta afika about 7.
Kuyini okunye elixoxe ngakho lamuhla?
Sike sakhangela kakhulu kukhulu udaba lokungathembeki kuma-government departments, into ye-corruption leyo besemaphepheni. Sithe thina asikhangele zonke indawo, wonke ama-ministry, wonke ama-departments kahulumeni siphumele ukuthi thina i-corruption dossier iphepha ezalini elizabe lijenisa ukuthi ngapha ku-transport kuyini okwenzakala okungathembeki, ngapha kwe-education kuyini okwenzakala okutshengisa ukungathembeki, kungayenzi ukuhle umsebenzi. Mainly namhla besikhangela indaba ye-corruption sibili ukuthi hhayi ngoba kukhanya yiyo esilimaza ilizwe noma nje abanye bakithi la bathi ama-sanctions, kodwa ama-sanctions asiwaboni elimaza umnotho welizwe ukwedlula ama-corruption la. Sikhangele nje lama-salaries la awuthiwa ama-chief executive ama-parastatals sibefola inqwabanqwaba zezimali ezifulela umtholozi. So sikukhangela isiselayo ukuthi kambi ibanga elithethwe nguhulumende ukuthi ereduce ama-salaries alaba ama-chief executive lingabe lizasilethela okunye yini udubo esizalubona lusiya phambili. So kakhulukazi sikhangela indaba ye-corruption please.
Lokhu labumba owena uhulumende lo we-cabinet, ibandla lezanu PF liyalalela na izicebiso zenu kumbe liphongkwenza nje?
Bayazama ukulalela. Indaba ye-corruption le kuzikhulu nje ibandla lethu elayisukumisayo sayingenisa la ku-parliament sabonisa u-government sakhuluma labanye abangathi balingqondo ezikhaliphileyo kuzanu PF abasolayo labo kwagcina leyo government esekubona and nami sesikubona kathi sifuna ukuthi bereduce ama-salaries ama-chief executive ngoba sibona ukuthi hhayi sizamile ukuthi sibabonise lezimbabwe la ubone ukuthi akulunganga okuyinto loku abakwenza. Yikho okunye esizama ukwenza ukuthi into ngebandla.
Lo umnumzana Joel Gabuza, umsekeli wesikhulumi elisebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Isidumbu somfanyana oleminyaka eyisithupha obikwa eqanjulwe ngumuntu ongaziwayo evela esikolo emangweni weBhambathi ePlumtree ngolwesibili sitholakele izolo. Isidumbu sikaThumelo Ndlovu, yena obeqhuba izifundo zikaGrade 1 eBhambathi Primary School, sitholakale silengile esihlahleni duzane ledamu lefubawulu khona le ePlumtree. UThumele ubikwa ehugwe ngumuntu wesifazana ngesiwiji wamkhupha kwabanye abantwana abevela labo esikolo wanyamalala laye. Imfanekiso ebonwe yiStudio 7 iveza lomfanyana ehluzuke kabuhlungu ebusweni, enyaweni kanye lezandleni, njalo ubelokhu egqoke iuniform yakhe yesikolo. Abemuli kaThumelo kanye lezakhamizi banakanela ukuthi ubulewe njalo kulomuntu osabuzisiswa ngamapholisa ngalolu daba. Isidumbu sithwalelwe koBulawayo ntambama izolo ukuthi kuhlolisiswe imbangela yemfa ngodokotela, njalo siphenduke ngalintambama sangcwatshwa. Isikhulumeli semuli yakoThumelo unkosikazi Maria Ndlovu uthi bathithibele ngesigalesi.
sithola umntwana sejonile lapha esimthole khona simthole eceleni kwedamu njalo ubule waqeda wayengwa esihlahleni ngama rubu lawo abomalayitha bamyenge esihlahleni nje ebelengile esihlahleni kuthe izolo nje ngama late hours ngabo 4 lapha nako afika omunye ubaba uthi ayi sengize kulomunye umama oke waya enkunini lapha uthi uchayisane lomntwana manje akaziwa ulengisiwe esihlahleni wasethatha abadala ukuthi uhambe kekecheke ukuthi kuhamba njani basebehamba besiyacheka bethola ukuthi umntwana nguye amapholisa sesithi ah ungcono sithwale isidumbu sihambe siye njani siyefika kunini ukuze unina asitshele yena iqiniso ukuthi kungabe kunguye na njalo watholakala ukuthi lama uniform uwagqokile lezicathulo zakhe uzigqokile yonke into impahla kade igqokile ulayo
okwenza linakanele ukuthi ubulewe kuyini
cause emehlweni lapha efacini kasakhanyi ukhanya kade ngani uyagandwa kusakhanyi ukuthi kumbe amehlo akhona kumbe akula amehlo iface asakhanyi uvuvukile njalo ungani ebechiswa selamathuthuve enyaweni lapha lasezandleni kasakhanyi lokuvuvuka kasakhanyi vele
iziga ezinje mandlovu ziyake zenzakale yini esigabeni khonapho
Yes, sike sakuthola kudlule amaviki nje amathathu sike sathola umuntu la ofile but akwaziwanga lokuthi lo muntu ingabe buleyo kuyini because bengasela amaparts emzimbeni wakhe.
Enelisa yini amapolisa ukuthola igama lakhe lomuntu lokuthi kuyini okungaba kwenzakala kuye?
Hayi lo muntu akatholakalanga lokuthi engabe ngubani because wayesevukile njalo lesikhumba vele isikhumba sase siphumile kuye ngasela sikhumba efacini engasacaci so abazange babakwazi ukuthi yena engabe ngubani
Isidumbu somntwana sonabe silezitho zomzimba zonke
Hayi umntwana inkinga amapolisa akasivulelanga ukuthi sibone kumbe amaphathi bathe sizobuya sesisizwa uma sevele kudokotela
Unkosikazi Maria Ndlovu isikhulumeli semuli umfanyana oleminyaka eyisithupha uThumelo Ndlovu obikwa ongasekho obikwa uthi njengomuntu ongaziwayo evela isikolo seBambathi Primary School ePlumtree Uhlangothi lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu soluthumele izisebenzi zalo ukuyahlolisisa inhlupho ezibhekane labantwana amaxhegu lezalukazi elokitshini leMuthuya eDethe lapho iZulu elidilizele izindlu abantu khona umnumzana Stanley Torima isakhamuzi seDethe njalo okukomiti ekhangelane lenhlupho zabantwana iChild Welfare and Protection Committee uthi uyancomeka okwenziwe luhlangothi lolu Uthorima uthi labo abethekelele indawo le babhale phansi konke okufunakalayo. Ake sizwe exoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube we Studio 7.
Abantu be social welfare kade yokuzokhangela izintandane abagugileyo le the vulnerable abantu analabo.
Ye, bafike bakhuluma labo bani khonapho akusitshele ngamafutshane.
I-social welfare department delegation ifike yakhuluma le-child protection committee of which mina ngokwami one of the members.
Kade besithini?
Kade bebuza ukuhlala kwabagugileyo ukuthi bahlala nendawo ezinjani bakhulumele izintandane lezi ezihambe isikolo bekhuluma ama-problems ahlangana labantwana bona laba sakhuluma izinto ezigokela ukuswelakhala kwama-uniforms ngingabe kuhamba esikolo ukuthengisini isikhathi bayaswele ukudla bayaswele i-stationary lokuthi khade singasela shuwa ukuthi ibini ngabe isakwanisa ukubancedisa yini sazokhuluma indaba yeshelter ukuthi lapha bahlala khona lobo gugu laba abagugileyo izindlu zangkhona sezifuna ukuthi bethole uncedo so ngathi ngezinye indlela kade bekuzwa ukuthi abantu analaba bahlala impilo enjani kumbe ngathi lapho kufuna ukuyimprova kungabi kwangona
nxa sukhangeleke izindlu lezi zabogogo labo babamkhulu ezingane zidilikile bathe banganceda ngaphi khonapho
abazange bekhulume ukuthi benganceda kanjani kade bephonga ukubhala ama-notes abo singakwaziyo ukuthi engxenye bafuna ukuzowanikeza kuma-authorities abo aphezulu but ukuthi kube something abakuthembise hhayi abathembisanga lutho kade bebhala nje kono ukade sikuphendula thina njenge committee sizindawoni lo council.
Yeah, kodwa ubona ngazani banganceda njani khona lapho njengoba kuleza lokazi lamaqhegu abadilikele izindlu wena ngombono wakho bonani kwenziwani?
Ah, mina ngombono wami ngibona abaza presenter njengokubona kwawo because sihambele eminye imizi ethize phakathi la. So ngiyabona bazapresenta njengokubona kwawo, bazapresenta ngendlela ezatshengisa layo ukuthi there is need.
Lo mnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedethe esabelweni seMathebeleni North. Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokuthuthukiswa kwenhlelo zokuvuselelwa kwemihlambi yenkomo elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Etabeni lwethu olumqoka lamhlanje, eminyakeni edluleyo ilizwe belilomhlambi wenkomo edlula izigidi ezinhlanu, i5 million, obulethela ilizwe imali edlula izigidi ezingamachumi amane lanhlanu zamadola, i$45 million ngomnyaka, ngokuthengisa inyama ikakhulu enhlanganisweni yomanyano wamazwe aweEurope, oweEuropean Union. Kodwa kathesi umhlambi welizwe ubikwa ungasafiki isigidi esisodwa nje kuphela. Inyama isithengwa emazweni angomakhelwana afana leBotswana. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho yelizwe umnumzana Masimba kuChera endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla wake wamela isigaba seGwanda ePhalamende. Umnumzana Thandeko Zintimkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkomo zaphela eGande lamahlabe ezulu akusela lutho izibaya zavalwa endaweni eziningi ngenxa yezizathu ezijineyo iyakhula indaba yendlala zokuswelakala kwemali ukuthi abantu bahlabise inkomo zabazivikele emkhuhlaneni lokuswela nje ukuthi abanye bathina bethengisa lazona lezo zithwane ezazikhona ukwenzela ukuthi bathole ukuphila bona labantu aba
umnumzana kutshera ngokubona kwakho udaba lolu lungaqedwa njani lokuthi njengalokho kukhulunywa umkandla ukuthi hayi inkomo zaqedwa yindlala nje abantu sebethengisa ezinye besidla.
Ya, uyawube kumele uhulumente abe lohlelo kumbe singathi le plan ewuthi inkomo ziwuyiselwe kwenze esingathi yi-stocking kudingakale njalo ukuthi izivaya ezivaliweyo ngezithathi zakudala zivulwe abantu bakwanise ukuthi baphile ngokufuya inkomo.
Ya mnumzana Mkandla, lona udubo lokubana umuntu aqale ukwenza khonoko kuthiwa i-restocking yona imali ingatholakali kangaka kunzima njani?
Ye lokho kulukhuni nendlela ongazake uyibone ngoba nabona abantu ngokwabo bavele ngabalamali akulanto ehambayo ngabalalo neqhinga lokuthi bavule lezivaza bezavalwayo. Thina besikhangelele ukuthi aluba ilizwe leli libuswa kuhle kule mali lokuzathi amabhanga anjenge-Agribank evele ikonanele indaba ezinjalo inike abantu izikweleti zokuthi bathenge bahloze inkomo zabo kuthi zingazalana-ke babe sebethengisa babuyisele imali lana ngemva kweminyakana ethize ngoba bona abantu bodwa ungathi besethuleka ukuthenga khona uyisisakazana wemsithi inkomo bazayithenga ngani. Uhulumende kumele abe lo hlelo oluzabeka imali eceleni ukuthi abantu bayikwelede bathenge inkomo. Udube ukuthi uhulumende wakhona ngumnyanga wokucina.
Mnumzana kuchera, siyabona ukubana ilizwe leZimbabwe kwiminyaka edluleyo belithengisa inyama yenkomo ikakhulu emazweni afana lawe EU. Kungaphathisa ngani nxa kungayenzwa kona lokho kuthiwa i-restocking? Kungavuselela na umnotho welizwe?
Kungavuselela sibili ngoba angisho siyakwazi ukuthi uhulumende ubethenga inkomo zakhe eButswana bekunesivumelwano esikhona i-CSC i-Cold Storage Commission nabeBotswana ukuthi bathenge izinkomo zeBotswana zibuye lapha zibulawe lapha zithengiswe lapha. So
kuyabe kusinceda ngendlela yokuthi thina yithi esiyabe sesithengisa iy'nkomo zangikhona sizuza ama-US dollars instead of ukuthi thina yithi esithenga eBotswana sihambisa ama-US dollars khona ngalo. Into eqakathekileyo njalo udaba olukhulunywa ngobaba uMkandla yindaba eyokuthi abalimi ngokwabo kumbe abafuye benkomo kumele babekwazi sibili ukuthi imali leyo uhulumende ngeke anike abantu imali abangakwanisi ukuthi bazibuyisele kuhulumente, ngoba sibona uhulumente walapha eZimbabwe uvame ukwenza into elezi ezokuthi ufuna ukunika abantu ama-handout. Sokumele sitshintshe ingqondo zethu sisuke kundaba leyo ukuthi sizuza ama-handout kumbe sizuza into nje ezinikwa nguhulumente nxa elakho, ukuthi singene kubhizinesi sibilelela ukuthi nxa sifuna ukuthi sifuye inkomo bese sidinga imali, imali esizayigweleda ngokukhuluma kaba kuMkandla siyibuyisele futhi ukuthi abanye bakwanise ukuthi bayizukhangela iprogram yabogona yebhakosi namanye ama-programs. Abantu bekumele babuyise into lezi kumbe izimali zangikhona ezama-tanawita nani nani, akuna muntu obuyiseleyo into zangikhona. Yikho ama-programs lawa angaqhubekeli phambili ngoba abantu baya bengafuni ukuthi babuyisele into ezivela uhulumeni.
Mnumzana Mkandla, kulo hlelo olwaluphiwa khona uZulu inkomo ezimbili ukuthi ingazala inkomo leyana aqhubele omunye phambili olwama heifa lolwana lwaphathisa yini esigabeni se-South kumbe vele aluzange lube khona?
Lwaba khona ngomlomo ngobana lalezo nkonyana ezabuyayo zagcina zithathwa ngabalutshwane ababetshaya omina-mina. Lelo liqiniso sibili ngoba mina ngangayibamba indaba enjalo khona abakithi e-South abantu bekhala ngokuthi inkomo zafikela kwezinye ingamla zazithathela inkomo lezi azange zifike ebantwini. Ngihle ngengezelele khonapho ngithi kuhle ubana ukuchera usekhulume nge-cold storage. I-cold storage yayiyo eyayisiphala senkomo zelizwe, kodwa njengazo zonke izinto zakuleli lizwe seyabhidlika. Aluba i-cold storage ilokhu isesekhona, ngalo uhlolo loluyana olwakudlala lona lolu olutsho ukuthi umuntu wayephiwa inkomokazi ingazala agcina ithole ayedlulisele phambili, manje la i-cold storage yakhona kakusela songamanxiwe, akusela lutho olubambekayo. Ngitsho kithi lapha emaNdebeleni sile mathouse kusizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi siyabona le miganga ikhona leya ngenkosi sokuthi akusela nkomo sokuyizihlahla kusaqedakala ukuhamba njani. Uhulumende ngenze inhlelo ezilohlonzi hathi lezi ezebhakhosi ezithiwo ukuthi uhulumende ufuna ukuthabisa abantu, kodwa izinto zisonakala ngokuhamba kwesikhathi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla wayemela iGwanda idalela ephalamende obexoxa endawonye lengcwethi kwezenotho yelizwe. Umnumzana Masimba kuchera bendawonye lo Chris Gande weStudio 7.
Oh,
ke siluqaba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngisithi lingayikhatshana uhlelo lwenu lwe-Studio 7 Live Talk luyalandela lesingizulu logibs dube kumakhakhasi akushortwave 11605 laku-15775 kilohertz.